Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeino kumede saidi. Endabeni zethu namhla.
Nxa besithi isalari abayinika izisebenzi intuthwana baphinde bathi bonus abasayifaki futhi ngezindlela yokuthatha umuntu ogulayo kuphinde umsebenzise ilanga lishisa. Sibona ukuthi basebenza into enxele kakhulu. Siconsider ukuthi isikhathi esesikhona ukuthi iperformance yiyo esizadetermina ukuthi umuntu uphiwa njani ibonus.
Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission PSC luthi uhulumende uzazohlawula izisebenzi zakhe iholo lamabhonasi kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani ngalowo mnyaka.
Yisokele lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo.
Izehlakalo zokutshiswa kwamagusu lamasimu zibikwa sezisanda eZimbabwe. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Uzulu waseZimbabwe ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe ukhala ngokuthi uhulumende kaxoxisani laye lapho ehlela ezentuthuko yalezo zigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission PSC luthi uhulumende uzazohlawula izisebenzi zakhe iholo lamabonus kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani ngalowo mnyaka. Kodwa izisebenzi zikahulumende iningi lazo zingezohlangothi lwezemfundo zithi leli nyathelo alitsho lutho kizo njengoba zihlezi ziphethwe okwezigqili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-PSCZ balobele isiphathamandla kungatsha zikahulumende ukuzazisa ngaleli nyathelo besithi lizoqala ukulandelwa kuwonalo umnyaka ka-2022. Kodwa zona izisebenzi zikahulumende zithi kalitsho lutho kizo leli nyathelo likahulumende njengoba zivele zingezihlezi zitholiswa imali engatsho lutho. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano walezo ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende eZimbabwe National Educators Union ZINEU, umnumzana Morvin Dube upha umbono wabo ngenyathelo eselithethwe nguhulumende.
Khona lokho okuyibhonasi abakuphiwa manje nxa besithi isalari abayinika izisebenzi intuthwana baphinde bathi ibhonasi abasayifaki futhi ngezindlela yokuthatha umuntu ogulayo uphinde umsebenzise ilanga lishisa.
UDube uthi sekuyikuxabanisa izisebenzi zakhe nje uhulumende.
Sibona ukuthi basebenza into enxele kakhulu. Siconsider ukuthi isikhathi esesikhona ukuthi iperformance yiyo esizadetermina ukuthi umuntu uphiwa njani ibonus.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu umnumzana Efidlela owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association NACORA laye uyalisola inyathelo likahulumende.
Kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukubhadala amabhonasi izisebenzi zakhe. Yingakho esephuma lokunye okutsha okokuthi abantu bazabhadala amabhonasi ngokuthi basebenze njani kulowo mnyaka. Akusonto efaneleyo leyo bekufanele ukuthi ngabe uye uyikhulume umnyaka uqala kungakaze kufike lesi sikhathi lapho asefanele khona abhadale amabhonasi. Yinto engaqondanga iyephula amalungelo ezisebenzi engahambisani lamalungelo ezisebenzi avikelwe ngumthetho womhlaba wonke jikelele, avikelwe yi-constitution yeZimbabwe ngokunjalo. Ngakho-ke lokhu akufanelanga kwenziwe lo nyaka.
Encwadini esezandleni ze-Studio 7 elotshwe yasayinwa ngunobhala wogatsha lwezempilakahle u-Air Commodore Dr. Jasper Chimedza iqondiswe kubaqondisi bezempilakahle ezabelweni zonke zelizwe, ama-medical doctors, iveza ukuba bemukele umbiko ovele kupublic service commission othi amabhonasi kusukela lonyaka azahlawulwa kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izehlakalo zokuchiswa kwamagusu lamasimu zibikwa sezisanda eZimbabwe. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Besithi isimo lesi siba sibi ngamandla okwamanje. Ingozi yomlilo isithethe imphefumulo yabantu phose abangamachumi amabili bezama ukucitha limlilo ezabelweni ezijiyeneyo zelizwe. Abe-EMA bathi basebenzelana lenhlanganiso ezijiyeneyo ezizimeleyo kanye lohulumende emkhankasweni wokufundisa uzulu ngengozi yomlilo. Ugatsha lwezokulima lubika ukuba kulabalimi abalahlekelwe izivuno zengqoloyi emasimini angaba ngamahekthe angamakhulu amabili lonyaka. Kubikwa kungasozilimo lwamagusu kuphela okutshayo, kodwa le mizi, izifuyo kanye lenamazana zendle. Isikhulumeli se-EMA unkosikazi Amkela Sidange sichasisa kabanzi ngalolu dubo lomlilo osutshabalalisa amagusu lamasimu.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugatshaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu, kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona. Ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu, kuvunguza umoya kakhulu, njalo kuchisa kakhulu, ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu. Njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe kungaba ngalonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo. Ngakho ke sithina njengabe ogatsha lwezemvelo abe Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi, ikakhulu singakhangela la izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard, ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga. Kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi, njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona. Lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo, ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Unkosikazi Amkela Sidange, sikhulumeli senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Limuzwe lapho echasisa kabanzi ngodubo lomlilo osutshabalalisa amagusu lamasimo, exoxa le-Studio 7. Uzulu waseZimbabwe ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe ukhala ngokuthi uhulumende kaxoxisani laye lapho ehlela ezentuthuko yalezi zigaba. Uthi lokhu kubangela ukuthi uhulumende acine ephuma lenhlelo ezingabancediyo. Emzarabane esigabeni seMashonaland Central, abadala bakuloo mango sebecele uncedo lwamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ukubana abamele emthethwandaba ngemva kokutshelwa ukuba bayadudulwa lapho abahlala khona ukwenzela ukuthi indawo leyo yenziwe idolobho. Lokhu kulandela izakhamizi zezigabeni sewange ezinqobe edabeni abalukhweze emthethwandaba kobulawayo becela ukubana uhlelo lokwakha inkundla yomjaho wezimota i-racetrack lumiswe. izakhamizi zakulumango zithi sokubhahile ukuthi badelelwe bengakhulunyiswa nxa kuqoqwa inhlelo ezinje. Sixoxe lo mnumzana Godfrey Dube ummeli weWange East edalele eParliamente ngalolu daba.
Siyabonga ngathi daba lolu olukhona ngesigabeni seWange West olokuyakhwa kweRacecourse ngendaweni yaseChisuma ngale eJengwe kusiya la kubo 57. Okwakuqala nje njengomuntu okhokelele sisigaba ngithanda ukuthi ngibonge indlela ilizakhamuzi eziyenze ngayo ukuthi zibambane zibringe up interjection ukundisaba leyi eyokuthi kuyakhwe iRacecourse.
Idawo le eWange ivele ifanele na ukwakha inkundla yezimota yomjaho wezimota.
Ngokwazi kwami okupheleleyo le indaba lami ngithe ngingena kuleyo ofisi ngithole ivele iphila kodwa angizange ngithole lami ukukonsulta okupheleleyo. Kakula umuntu wangilandayo engiyazisa ngakho engukholwayo ukuthi le zakhamizi bahambe bazidelela nje abazange bakhulumisane lapho. So sithanda ukuthi sibonge indlela ili High Court enze ngayo ukuhlonipha ilizakhamuzi ukuthi ifake the judgment in favor of abahlali bakwenana ndawo. Siyakwazi mhlophe sonke ukuthi ilindawo yase Victoria Falls
loba nje ingabiza ingaletha imsebenzi ingabisa imsebenzi esigabeni senu.
Uluzi Zambezi kwindawo ethandwa izivakashi, kwindawo uluzi Zambezi okwenziwa khona bo rafting lanani, kwindawo okuhleli khona izinyamazana. Manje nxa sesiphinda sihambe sixotshe abantu siphinde sixotshe lezi nyamazana ezekwena ndawo ngokuthi sokumele sithone sidumisa ilizimoda. Hambe yona leyo race course iqhakatheke kangakanani okwedlula impilo zabantu abahlali bakule ndawo. Abanye bayazakala abantu abahlezi kule ndawo bayibo abomdabuko wakule ndawo. Amshuke ukuthi abanye babuye ngama 17th or 18th century besiyahlala ngakwenani ndawo. Namhlanje selitshela izizukulwane zabo ukuthi azisuke ngakule indawo.
Kuyini ongakukhuthaza uhulumende Dube njengomunye wabakhokheli besigaba seWange?
Ngikhuthaza uhulumende ukuthi ahambe ananzelele ukuthi indaba ezinjalo zingahambi ziyenzakale esigabeni abantu bengatshelwanga ngendlela eyiyo. Njalo nxa labo abantu bazasuswa, basuswa besiya ngaphi? Amangcwaba aboyisemkhulu lizawagebha na? Libaphathise bahambe lawo lapho abayiso khona. So ngakukhangelisiswa kwinto kwakhona vele kakubambeki. Yikho mina ngithanda ukuthi ngiqakezele kakhulu ili-judgment ebekhona. Ngiyakwazi ukuthi kungaba le appeal lanlani, but I do believe ukuthi kungaze kufike e-Supreme Court. The Supreme Court ngiyakukholwa ukuthi iza kuma nge-judgment eseva abantu abeZimbabwe bahleli ngakule indawo ngoba ulumlimi wathi bavele bahlale ngakiyo. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi abanye sebeswa ngakule indawo ngoba sokumele kufakwe ilindawo yokuthi saleli lizimota. Abanye basuswa ngale ngoba sokumele kugejwe amalahle. Abanye basuswa ngale ngoba sokumele kugejwe bogasi. Hayi bakwethu, abantu bakithi bayengaphi? Baphenduke babe zinyamazana bahlale ngezihlahleni na? Kuyazwisa ubuhlungu lokho. Thina njengabantu abakhokheleyo, mina leyi ili-judgment efakeleyo ngiyayidumisa, ngiyayisekela. Abantu abaqhubeke behlezi endaweni abayitshiyelwa ngokhokho babo. Kasiyali ukuthi kube le development ngezabelweni, but kayibuye ngendlela efaneleyo. Njalo abantu kabaziswe ngesikhathi esifaneleyo, akukhulunyiswane labo behlonitshwa benanzelela ukuthi labo bayizizalwane zakuleyo ndawo.
Umnumzana Godfrey Dube ummeli weWange East edalele eParliamente exoxa le Studio 7 ngocingo eseHarare. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika uxwayisa ukuba ele Saudi Arabia eliyilo elikhokhela umanyano wamazwe emba amafutha ezimota oweRiyadh OPEC Alliance lelako kudala ukufuthelana lamanye amazwe omhlaba ngenyathelo lokukhuthaza ukwehliswa kwesilinganiso samafutha athengiselwa amazwe omhlaba. isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi uBiden okwamanje usekhangelisisa ubudlelwane belizwe lakhe leSaudi Arabia kulandela umbiko owethulwe yilelo lizwe ukufuna ukwehlisa ukulungiswa kwala mafutha ezimoda. Izakhamizi zeLos Angeles bezigcwele endaweni eyenzelwa imihlangano kamunisipala walelo dolobho eCity Council Chambers izolo njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwazo. Zifuna ukuthi amalunga amathathu ekhansili achiye umsebenzi ngenxa yenkulumo yawo etshekileyo ebikwa ingeyokweyisa abaminye imihlobo yenkethabetshabi. Umlingisi wemidlalo yemifanekiso yamafilimi obelodumo obeyisizalwane seBrithani kodwa obesehlala khonapha eMelika uAngela Lansbury akasekho. Embikweni owethilwe ngabemuli yakhe, uLansbury ubikwa ebhubhele emzini wakhe weLos Angeles esele minyaka phose efika ikhulu 96. ULansbury waphiwa inhlonipho yesicoco ese-honorary Oscar for Lifetime Achievement ngomnyaka 2013. Waphinda wathola izicoco eze-Tony Awards ezinhlanu. Waba ludumo ngokulingisa emfanekisweni wefilimu wenhlelo zikamabonakude ezaziphansi kwesihloko esithi Murder, She Wrote. Ele South Africa, Algeria lele Morocco aphakathi kwamazwe alishumi lane 14 asekhethwe ukuba kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe womhlaba e-United Nations Human Rights Council. Ikhansile entsha le izaqala ukusebenza ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2023 njalo isebenza okweminyaka emithathu elandelayo. Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ize-United Nations zibika uba kule ndlala embi ebhekanele le-Chad lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwaphinda kwaba le ngozi yempophoma zamanzi embi engazake ibonakale eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa sokudale ukukhuphuka kwentengo yokudla okokuthi izigidi ezedlula ezimbili zabantu 2.1 million zibikwa zizabhekana le ndlala lonyaka embi. Abe-United Nations bathi njalo isilinganiso sokulishumi ekhulwini 10% sabantwana baleli lizwe bavele bebhekane lo mkhuhlane wokuselela kokudla okwakha umzimba owe-malnutrition.
Esigabeni lapho esithatha udaba lwabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mpofu, omunye wabaqondisi benkampani yeQueen's Funeral Services. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, lona ibhizinisi liyasebenza impela, ngoba sisebenza ngendlela engathi ezikabili. Siyangcwaba abantu umuntu uma besekashonile, siyasiza-ke umphakathi kubana-ke ukwazi ukuthi umuntu abekwe ngendlela enesizotha. Ngokunjalo futhi siyasizana la abantu bakithi kubana-ke bakwazi ukuthola-ke ama-policies abasiza ukuthi asithi umonakalo uyenzakala-ke uthole ukuthi umuntu akanayo imali okubana abhadale phambilini ngokwekheshi. So silawo ama-policies esizana-ke la abantu bakithi kubana-ke bakwazi ukuchuza-ke ama-products ahambisana lezifiso zabo.
Yes, singathi kuyini okwakwenza wavula ibhizinisi leyi? Siyawazi abanye bathi ukuthwala isidumbu ye kuyethusa lokhu lalokhu.
Ibhizinisi leli laqalwa ngabantu abaningi, kwadiba namadoda nje ayedlula i-30 ngamanani ehlangana ezama ukuthi abuye lamaqhinga ukubana aqale into engabasiza, njengoba kusazakala ukubana-ke ukusebenzela nje umlungu kwesinye isikhathi kuyinto ehamba iphele. So amadoda ahlangana aba le mqondo ethile, kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kwathi kulokho kuhluzwa-ke imiqondo-ke lapho kwagcina-ke sokubonakala ukuthi leli bhizinisi lokusebenza labantu bakithi uma umuntu esevelelwe ngumonakalo wokuthi umuntu sekashonile kwaba yinto aba yibhizinisi yahamba phambili yasedlula-ke wonke lawa amanye amabhizinisi. Yikho kuwenza ukuthi angikhona-ke even la madoda ayehlangene sesemaningi kodwa-ke sesiba maluthwana kumanani lapho aseyiqala-ke sengu-10-ke amadoda ibhizinisi le, njengoba uye watsho phambili ukuthi abantu abaningi baba nokwesaba uma kukhulunywa ngaleyo ibhizinisi.
Yes, singathi nxa sisikhangele ngenyanga lithwala izidumbu ezingaki?
Amanani lapho ayahamba ehlukehlukane. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ngoba umsebenzi wethu kakhulu wabantu abashonileyo uhambisana lama-season or engathi izikhathi zomnyaka, sinokuba busy ngesikhathi ke uma kuqala ke uMay kuze kufike kubo July uthola ukuthi sithwala abantu abaningi kakhulu abangabaphezulu kwe-100 ngenyanga kodwa ke uma sokusiya ke ezinyangeni ezingathi ke sezifudumala hayi amanani ayehla kodwa ngathi nje on average siyadlula ke i-100 ngenyanga
ukuthi uthwala umuntu aye kobulawayo kumbe egogwe kungabe izimali engalani
ukuthwala umuntu esiya kobulawayo kuyahamba kuya ngama-kilometers kahle kodwa ngathi nje on average siyadlalela khonapho kubo 14,000 rand ukuthi umuntu asuke lapha esiya-ke kobulawayo kodwa kube kungaba lokwehlukanisola ukuthi nkhona umuntu umasefile kobulawayo kuba nendlela mhlawumbe kuzokuthiwa umuntu ofana khona maybe aye endaweni ezisemaphandleni
Umnumzana Nhlanhla Mpofu ngomunye wabaqondisi benkampani ye-Queen's Funeral Services ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 Abahlali bebhinga edobola bakhala ngaba ukuthi kungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenza omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi. Lokhu kwenzakala nanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni sebhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo sitshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsula lamhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele khonapho. Imigwaqo kathesi ngisho nekugqazela isekho sokulobhuqu osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabe incengisa kodwa ayiqeda iviki ingafanga la ibhasi yakhona. Abezanu siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa ibhinga, bayathuthukisa ibhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Ma bethi bayathuthukisa, maybe babe khatshana le bhinga senta le town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akula nto ephucukayo. Vele abantu bangale ngathi baku-primitive life ukuthi abagqoka amabheki nje yikho lapho kulo mehluko khona so angazi ukuthi singathola sizobani ku-government ukuze kube la at least kube la ma-network kufanele ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezisasa le mgwaqo belungise befisa ukufaka kwithara umgwaqo wekhariangwele yiwo sewesi yalo
ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhuni
kulakwenzima okukhulu laphana edobola mina ngafundela kaphandle ngo-primary ne-secondary akula maclassroom sasifundela ngaphansi kwesihlahla ngojuni kolaphana wathola unamabhuku sokuphephukile sokuhambe ngomoya umntwana unjengo-grade 1 you can walk a distance more than 15 kilometers ngenyawo siyesikole khona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga ayengelamphako uzaze kudle sesishayisile sevele esikole mhlambanga ya into azadikazi ezizekhaya ngekho zathola bezipheka igwaza anje khona okuzokurayi akunakudla kulenzala inkomo ziyacuba yi-primitive life sibili naleyani yamasini lamakuyikuyi akunakunzima okukhula bana angathi besingancediseka njani
Lo ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi sedobola ebhinga siphinde saxoxa lo mnumzana Khuda kwashe Munsanka esinye njalo isakhamuzi sebhinga ekubandla lezanu PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba
upresident wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga ngikhuluma nje imigwaqo enjengabokariyangwe i-dust road kodwa nxa uhamba sungani uhamba ethareni muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off kariyangwe vele manjolo siya khona luziwe efika ekariyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa umgwaqo lo njalo amagreda lokhu esakhona akhona awe DDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika ukuthi akuselusulu osuka esebhinga usiya esiyabhuwa letucha ekaro inkhuluma nje uyafakwa itara into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke lelo kusikhala kade sibafaka itara sikhangelele ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i10 kilometers yokufaka itara khuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu iDTO e7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba imain road sebefaka itara khuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagredwa njalo kade sengikhuluma nje lusulu le bridge elaseliphile lilungiswa yiministry of transport ubo DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport bayalungisa nje izolo sesiphicana ngama-truck amankalakatha aletha itara yebo kulezinye indawo sesiselele ukuthi kufakwe i-network kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijimagijima ngikhuluma nje i-net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka echunga bebambene le-econet le-telecel under portras bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uyezindlini uye emaganga usuka lapho ocasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga so kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwane ayikatholi i-network kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane
okwendlala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba
ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe wagcwalisa othiwa yiskiwa i-strategic reserve lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social warfare kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga imviki yona le esidlulileyo uminister wethu we-agriculture ubelontsha iprogramu kapresident uthiwa i-presidential poultry scheme lapha abanikwe izigidi lezigidi ezenkukhu emakhaya safake isibhorani ezilamathephu ezilamasola sezifakiwe eziningi zincediswa ngumongameli welizwe ubaba umnankagwa ezibhoraneni lezo sesibakhuthaze njalo abantu ukuthi befake iingadi zabo ukwenzela ukuthi bethole isitshebo bengafi ngendlala bethole imbhida yebo nje kusalezikolo ezinye ezingakaphucuki kodwa-ke kathesi ungahamba esikoleni njeyabokokoloza uyathola uyakhona ukusweli isikolo esihle njengekokoloza lapha ezimbabwe siyabe sisebhinga lamakhompyutha lamakhompyutha emutsheso le ematsha primary uyakhwa amabhuloko amahle okumangalisayo yi-potras siyanzundu lelo kuze ndesiyatshilaba lapho ezibambana khona balesikolo esithiwa yibusiwa siyakhwa yi-net 1 yes abanye besahamba umango kodwa yikho nje ubona izikolo zakhona ezinye zisalotshane ngoba bayandise okuthiwa ngama-annex schools by 2030 ngokhuma kwamongameli welizwe izikolo zonke lezo ziyabe seziyakhiwe sezizinhle iziga izimanga sibi lezenzakalayo siyathaba siyajabula siyambonga ubaba umongameli welizwe ukubana hhatshi ibhinga ikhunjuliwe sithi ebhinga center sokule polytechnic sokuningi okwenzakalayo kathi sesebeqalisa ukuyakha i-school of nursing esokuthi sitraine njalo amanesi khonapho ebhinga so esingakufuna yikuyini hambe bakithi mahlabezulu nxa izinto zibuya kamnandi kamgceke kanje
lo ngumnumzana kakhulu akwashe munsanka isakhamuzi sebhinga obekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we-studio 7 olivalelisayo yimi umagumede ugeino saidi sithi asidibeneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.